So kwe zika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 Mabasa 2023 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi kuhlelo lokukhetha abazalimela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi akhokhele leli bandla.
Elizweni lika president umongameli kuphume ilizwe elilodwa lika ukomanda wethu inkantu uNelson Chamisa.
Ibandla le CCC lithi umkhokheli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo.
Sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula ekumzilika ezenza indebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa i-support.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ozokholo ukuphatheka kwezombusazwe.
Lobudlwangudlwangu lokho kulwisana lokho kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi iningi lasebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lokudinga amalunga edale lephalamende ele-Senate lawe-Kansili kanye lomkhokheli waleli bandla. Sebeqalisile ukuletha incwadi zabo zama-CV ukwenzela ukuthi zihlolisiswe kuqediswe isigaba se-nomination process. Obona ngenhlelo zokuqutshwa kokhetho kuleli bandla, unkosikazi Ellen Shirielenga utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liza kwazisa umphakathi lamuhla emhlanganweni lentathelo izindaba ngokuthi uhlelo lolu lona olungakaphuthi kuzigaba zonke zelizwe luqhubeka njani. Ibandla leli liphakathi kohlelo lwalo olutsha lapho abazancintisa abakhethwa ngumphakathi hathi ngohlelo olujwayelekileyo olwama-primary elections. Umnumzana James Sithole, ilunga ledale lephalamende omela isigaba esesiqunywe kutsha ngohlelo lwe-delimitation exercise esebulawayo South, uchasisa ukwenzakala kweyakhe indawo kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngiyathabazama ukuthi ngazise umphakathi ukuthi uhlelo lwe-nomination luhambe kuhle esigabeni sethu esebulawayo South. Ibulawayo South constituency entsha egoqela elama-wadi amabili, uward 7 lo-ward 5. Okutsho ukuthi uward 7 ubeqina ubegoqela emakhokhoba kusiyacina e-West Gate, kodwa-ke uward 7 usehlanganisa lesizinda, usehlanganisa le-Chabane Extension, bese kufithi uward 5 osehlanganisa i-low density area o-Bellevue, o-West Somerton, o-Pamona, o-Morningside, o-Four Winds, o-Hillside lezinye. Njalo i-nomination process le isenziwa nge-ward nge-ward.
Kuphume ibizo elilodwa yini ku-ward yinye ngayinye kumbe abemabili emathathu?
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika ukomanda wethu inkantu uNelson Chamisa. Abantu bonke emawadini omabili, ward 7 ward 5, bathe bafisa ukuthi bemelwe nguNelson Chamisa njengomongameli. Beso kusithi-ke kuma-councillors hayi kuphume amabizo ambalwa yadlula ithumi. Beso kusithi-ke kuma-MPs kuphume amabizo njalo ambalwa angafika amane okuhlanganisa elandle amabizo lawo ukuthi i-nominating process bekungelandlela lapho okungayalwa khona amabizo kodwa ke kabupheleli khonapho kulezinye izigaba ezintathu ezilandelayo isigaba esilandelayo ukuthi sikhangelele ukusasa kuzaziswa okusegcekeni ukuthi abantu bonke ngezikhundla ezijineyo abanominithwayo ngobani kundawo zonke ezijineyo zelizwe besofithi isigaba esizalandela-ke yisigaba se-security vetting ne-stakeholder consultation yizo izigaba ezizalandela khonapho ukuthi azabe lokhu ebhunguka besofithi isigaba sokucina esilandela esinye kuzaba yisigaba ese-community consensus njengokuzwa esikwazisiwa ibukhokheli ukuthi kuzaba lapho kuzaba namabizo amabili kumbe amathathu nxa kungasasalanye ibizo elilodwa ku-stakeholder consultation le-security vetting kutho ukuthi kuzabuyela futhi kuyebuzwa umphakathi ukuthi lifuna ubani besokucina-ke ngesigaba sokumemezela ukuthi ophumeleleyo obonakale enguye ongcono phakathi kwabo bonke ngubani
ekukhetheni amabizo la konke kuqhubeke kuhle yini akuzange kube le ngxaki kumbe ukuxabana
hhayi ngiyathokoza ukuthi ngiyaze umphakathi ukuthi thina esigabeni sethu seBulawayo South ku-Ward 5 lakuward 7 hhayi konke kuqhubeke kuhle ngokuphula njalo ngabona lezinye indawo ezakoBulawayo kuqhubeke kuhle ngokuthula kodwa ye kuthi gcekeni futhi ukuthi kube le ndawo ngabona ezintathu lapho okungasahambanga kuhle kodwa ngiyathokoza ukuthi sibala kunje zonke indawo koBulawayo sezenzi abantu banike ithuba lokuthi bekhethe abafisa ukuthi bebamelele konke sokulungile
amabizo seliwaqhubele phambili
amabizo sehambile phambili kwasekunquzwa njalo ukuthi wonke abakhethiweyo behambise lokho okuthiwa khona ngama-CV njalo ngiyathokoza ukuthi iningi yalabo abanominethiweyo sebehambisile ama-CVs
Alo-ke ngumnumzana James Sithole ilunga ledale lephalamende obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngoku kuthaza ukukhethana ngobuhlobo amazwi la ayethulwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda kulandela ingxoxo esiyenze lomoyo izolo emsakazweni wonalo oStudio 7 umoyo uthe bazaqhubeka befundisa uZulu ngokuqakatheka kokuthi isizwe sikamthwakazi sixoxebuke kweleZimbabwe ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mafa
Mahlabe Zulu sithanda ukuxolisa ukuthi thina abesibandla le-CCC esithungamela ngobaba Advocate Chamisa asithandi ukuphoxana lokubindana lokuhozana lama-opposition political parties ingoba abantu bonke eZimbabweni yokukhupha iZANU-PF bebambini ngoba yiyo esibhidlize isizwe le-Noto for 43 years siyamangaza siyamangala ngobaba umfowethu uMqondisi Moyo yena oletha inzondano phakathi kwesizwe seZimbabwe uzenza indebele uqobo ezisikele ehwahweni lamanguni uqobo yena eyisizukulwane sikamambo isitemo sakhe nguvumakaranda dewa wakazi wawoyawamene kodwa ngiyamangala namhla kusekhohliwe ukuthi ukhokho wakhe yibo abafithwa ngumzilikazi lapha baba le kulokubambana umambo lomzilikazi yikho kwakuthiwa kudala kwakungenje kwakubusa umambo lomzilikazi sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula eyekumzilikazi ezenza indebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa i-support yama opposition wonke jikelele ngapha emidlezi emandebeleni. Ngani bo nanko yena le party yakhe kabancintisi i-presidential candidate. Uncintisa lapha lalaphayana ezama ukudunga efaka isivunguzane ebantwini besindebele ukuthi banyampe kuvota ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izanu itshaye intambo. Kungani engancintisi ku-presidential seat njengoba esithi yena ufuna ukubusa? Engafaka amakhansela nama-MP azasebenza lobana. Angithi ukuthi futhi bazasebenza leZanu PF. Kumhlophe ukuthi umfowethu uthengiwe iZanu PF silobufakazi ngenxa yokuthi uthatha abantwana babantu ebafucele emajeli yena ebaleke ukuthi eze khuluma labo namhla babotshiwe ngoba yena lokho ebaleka ubufakazi buvela kuyabukho. Bangazi baphile njani as long as umqondisi engaya ngekhothi bayafele ejele. Uligwala ngapha uthi ufuna ukuxexebuka eZimbabwe ezimele.
Manje njengoba besithi izikhalazo zabo zikhanya zivunywa ngabantu abaningi ikakhulu ezokuthi imisebenzi iphiwa abantu abavela phandle kwesigaba lokunye okunjalo. Lina lithi kwenziweni?
Ye, abanye bangakubona ngani kulula. Kukabili, kufuna ukuthi encengana labantu bonke ngithi laba esishoneni nje lesindebele bancenge kube le referendum abantu babe sebebona umbono ukuthi hayi sifuna ukuzimela njengomthwakazi. Kodwa yini iyahlambaza ngithi lamandebele vele kapha samthemba. I-referendum leyo uzayiwina njani? Okunye phela lapho usufuna i-secession ukuhlamuka uxexebuke kufanele kube le kube lempi le mjoko yena ngitholeki lo mjoko wedwa zwi gala uphonga ukukhukhumana njengedlamelu esithi abantu ngabaphume uthengiwe ufuna ukuduhisa abantu besindebeleni so that is an PF win. Sibona ngani into efanele sikhulume asibindani laye uyinqwala lo mzilikazi uyamthuka uJoshua Nkomo uyamthuka lo mzilo lo Bhengu uyamthuka namhla sevuma ukuthi lo Bhengu lo wavuma imingcele yeBotswana neSouth Africa esevuma khona kokwabhana kwamathiwa hachibo thina sithi sifuna abantu beZimbabwe babambane.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ozokholo ukuphatheka kwezombusazwe ukuze bathole amavoti. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkozweni besithi isikhathi sephasika ukukhanya kuyindlela nje yokudinga usekelo. Okusinenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Inkokheli zombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri, lomseli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga, bethekelele amabandla amakholo ngesikhathi sePhasika lapho abakhulekelwe khona ngabavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePhasika. Abanye abafundisi baya kusola lokhu besithi le indlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluza kwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Bafuna ukuba ngabapostoli kumbe bafuna ukuba ngamacatholic kumbe ngababaptist kumbe yini begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele isigqoka kumbe behambe emasentini abo.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe umfundisi Travis Moyo oyebandla le-Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29 verse 11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni athiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashechirika wenhlanganiso eyeYouth Zimbabwe Trust laye uthi bahlushwa ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take them in uniting our people with this socially cohesive nation, just country. Church leaders must also use of the social power to ensure peaceful civic participation and harmonicity of political choices.
Umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe unombono ofanayo.
Okokuqala ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi abantu bemasonto bona banzise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right yilokhu.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendule umakhalekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanza elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe. Kwanto abaningi sebekubona khonoko abezisonto labo, iningi labo lakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainline churches, okwakukhanya ukuthi amaningi abo khanye bayaphikisa kakhulu, bayakhanye bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwesi khathi amachurchi amaningi lapha ayakhuluma bamnanga sisamukelwa kuhle ngabantu, njalo ejengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi bamnangagwa umkhokheli wabantu? Kutshengisani khona ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe?
UMnangagwa uChiwenga labanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngimele isithu 7 ngiseharare imlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapholisa asezithendeni zalabo abavezwa njengabahuquluzi benotho ngumsakazo weAl Jazeera. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi izakhamizi zeChitungwiza zithi abadala amacala amabi kumele bengalengiswa kodwa baqunywe izandla. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe lezakhamizi ikomiti yedale lephalamende behlaziya udaba lokuthi isigwebo sokulengisa sesulwe na emthethweni welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hi, Studio 7. Ngiyalalela Studio 7. So, inamba lami ngihlala ngizala izikhulumi. Ngisemo plan kimi. Udube Studio 7. Hayi, sakholisa la ndikuzindla.
Studio 7, selibona ndinjani ngaphohana thina siyaphila ngapha ngutsunami lona. Sibonge emsebenzini emihle. Hey, mkhono mfowethu lapho khona ngothi indaba ku-interviewer i-3C leZANU-PF kakhulu kunga-interviewer abantu be-MRP. So, abantu be-MRP ngobani? Kanti ngoba umqondisi nje yedwa, asikazi amasekela akhona, asazi abanye abantu. Kuya kuthiwa i-3C yayinamasi. ayila ama structures na yelena i MRI pilas tu asa ama structures na kona la masekie la na na wenezi kulumeri asiza azii kwa vere na uba kota HCC at least inabani kwa wanala pogo MRI pilas saba mkuti mwe mkondisi nje yeto nje la wanya wa mlandela venga zikutufuna kume kuluma nje izo vena na mshanje mkondisi etu funukusfundisa inzela pietu kwa usiyo zinzela pietu etu funukukumilisu tina zifuni lizo likuni uzo likuma tina zo zizati singa funukutisi zikuni yabo
halala 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 chale kalalise la sito sezeni minyake ya machu mama vili disakaze la isi zeseni linga makawe izi mbongu encha ezayo liza kawunwa mpela ama kawe isi ze msakazeni mbale suvumbuleri ndava lisa zize izi ntesi nazavio ezi nenga kulu ezi zakale gizweni siya libongela kakulu 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 kukukali kusise bochonga bontunga ya bo blessing mavela na bobonki angie mbikweta makama eni siya libongela kakulu 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 kukukali kusise kukulumayo Alec Nyati
Studio 7 Studio 7 njani ya polisi lakini nonke bapati bohlelo nimamele izindaba zenu zantambama mayelana ngo job search sekhala okunye zihlobo zami kuyadanisa okwenzakala kuleli ayilizwe ngoba bathi bona amabe khuluma o believe gawule bexhanxata nje ukuze ukuthi abakwazi nento abangayikhuluma bethi bona u job sekhala ufuna ukugenqula uhulumeni wayefuna ukugenqula kanjani uhulumeni u job sekhala yena wayeligweda elalimele laba abake umoblessing ali abake mbulele bona bezanpf ezinye izinto ezikhulunywayo ngabo believe gawule zifundisa abantwana babo ukukhuluma amanga ngoba kusiqiniso into yokhuluma ugawe ugawule uyakwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi imithetho ayisasebenzeli abanye abantu abangabona bezanpf sisebenzela abantu bezanpf kuphela ngoba if uma ubuka kunabantu abathembisa ochanisa ukubabulala ababoshwanga nanku namanje kule Al Jazeera abantu bayatshontsha kuthintwa nomongameli bayaxhanxatha uJoseph amangabo lawo abakhulumayo bebadala kangaka afundisana abantu ababo uma belaleli wayebekhuluma ngathi ngabantu abangaqedanga i-crash
Studio 7 hayi siyavuka siyabonga indaba ezimnandi enisithumelela zona hawu siyaziva impela sengathi ningahlala nisithumelela kanjalo ningakhathali hayi ubaba ugawule lapho uyabaleka la nayebuzwa kuthiwa indaba yabo-lookout masuku nabodumiso dabengwa ayifani nayale ndoda le esejele esiqede 300 days isejele hayi uyabaleka ngokuvikela umbuso wakhe naye sithi yena umuntu enecala wayengathi ufuna ukugenqula umbuso waye kungaboshwa ngabona ngoba nabo bakwenza same thing lokho nabegenqula umgabe bakwenza lokho begenqula umgabe kodwa-ke okwabo bahleli phezu kwabo le ndoda mpela bafuna izifo elejele vele siyayazi
uzakele manje i-Al Jazeera ikhulumile zindaba zonke ubuhoqolosi ubutsotsi obenziwa ngabantu ezimbabwe okay nangikhuluma lapha ngisemathebeleni south ehe babotshiwe abantu bezaphu abemthakazi republic abe-CCC lila bantu bezani lithini manje belikhala lesithi CCC kwathi isaphu manje nansi manje umhlobo lovumile ake likubone manje ukuthi ebandlaleni leli elezanupf livele lisayele otsotsi igcwele tsotsi ibandla lezanupf angithi igcwele tsotsi khathe sisele sithini manje
bafowethu sanibona lijayo Studio 7 ndovuloki ngelelayo ngolesouth africa ngingibonge lapha kuba umqondisi moyo omel-MRP wathi angaqhubeka fundisa ngokubaluleka ngokuthi umthakazi uzimele ikho nje ebengizama ukuthi ngikusho nami sengcela ukukhuzana nomama lo ukukhuluma la kwesithi he abantu abangajele ukuba bavotela amashona bona abantu rothi amashona abana bantu lo into engichazela yona ukuthi bazobona umntazana wabavota ukuthi alikho ishona ezofaka ushintsho ebantwini babo njalo ayi eZimbabwe ayikho umbuso ozobusa ngaphandle kwezani noma bengavota noma bengavota
kule party le la ACC zayi itripusile siyazi ukuthi vele from beyikhanda kwi-MDC bazibehlukene kwabajaminjani yebo lokho siyakubona sesela-ke nalokho nalo bathi ngijamisa wakhona lona ngaye-ke ngoba kahle kahle angivele ngiye lapho esigotyazeni lawo indaba zabo ngoba thina singabe mathebele indaba yabo yokuthi noma kuvuleke imisebenzi sebethatha abantu bale bekudembe sokuyibona sebesebenza kabithi ngathina abani ngazi bendaba around lapho singasebenzi bafakela abantu bakibo leyo nto asiyifuni asiyifuni impela
Lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden oyethe uzakwazisa ukuthi uzancintisana kukhetho oluzayo izolo uveze ukuba mpela uzancintisa kodwa wengezelela esithi uzathi esebika emphakathini ngokuya kwesikhathi. UBiden utshele intatheli izindaba yephephandaba le-Today ukuthi ukuncintisa uzancintisa kodwa ingikhona ezakwethula umkhosi wokuphawula umkhankaso wakhe. Lokhu sokubangele ukuthi uZulu abheke abangamisana loBiden njengoba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump elendubo ezingabangela ukuthi engazancintisa kukhetho oluzayo. Omunye wabathi bazancintisa ngoye ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence. Ukuhlaziya amathuba kaPence sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence owayengu-vice president kaTrump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi uTrump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zikaTrump ezika-January 6th. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba ku-position e-compromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza uTrump ngokwenzakala mhla ka-January 6. So lokhu sowuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican ngayefuna i-candidate enganelisa ukuthi inelane lo Biden kumbe le candidate yama-Democrat.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Umuntu onjengoPence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile kuTrump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka uTrump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha edolobheni le-New York kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lesi lithi kuhlelo lokukhetha abazali mela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzayo. Ibandla lesi lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past seven.